Soko isika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 3 kuNcwabakazi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibona ukuqhakathekile ukuthi amasotsha abuye ezohlala ivaccine ngapha kithi duzane lakithi endaweni ezithile kube seduzane ngoba amalayini abakhona emakliniki.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo ukungenela kwebutho kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19.
Ukuqakatheka kweMandela Washington Fellowship ikuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abatshiyetshiyeneyo. Kuyakuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani emazweni abo.
Abasakhulayo beZimbabwe bamanyanela abanye abadabuka emazweni e-Afrika emkhosini wokugqiba izifundo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kuvuselelwa umkankaso wokuthi uhulumende avumele abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ukuthi bavote kukhetho oluzayo ngoba bedlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba nezinye ziyalandela. Izakhamizi zakoBulawayo zezamukele ngenjabulo ukuphathiswa ngabebutho kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Abebutho laba bahlaba abantu emalukitshini abalisa i-Country Park kanye le-Emganwini. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamizi zithi ukuphathisa kwabebutho kulinyathelo elihle eliza kwehlisa indwendwe emaklinika. Kusukela izolo, ibutho leZimbabwe liphatheke kumkhankaso wokuhlaba izakhamuzi zakoBulawayo ngoba kuyiviki yabo yokuncedisa uZulu, i-Community Assistance Week, phambilini kokuthakazelela usuku lwabo olwe-Defence Forces Day ngolwesibili oluzayo. Abebutho babuye bexhasana labekhansili yakoBulawayo lohulumende ekuhlabeni uZulu ijekiseni epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19. Umnumzana Future Maphosa, isakhamuzi sasemzini weMganwini, ngomunye wabancoma kakhulu inyathelo labebutho leli.
Sibona ukuqhakathekile ukuthi amasotsha abuye ezohlaba ivaccine ngapha kithi duzane lakithi endaweni ezithileyo. Kube seduzane ngoba amalayini abakhona emakliniki njalo neziphathi ezikhona emakliniki azibathokozisi njalo amalayini akhona abe makhulu kugcine kuhlaba abantu ababitshwana. So kuqakathekile ukuthi amasotsha abe khona ncedisane namanesi kukho konke sibile ukuthi silwisane lomkhuhlane lowo. So kuqakatheke kakhulu sibili sikubona kuqakathekile sibile amasotsha lawo nxa ezinike isikhathi ekuye ebantwini ezoncedisana nama nisa ukuthi beqeda umkhuhlane lo labantu labo bezincedise futhi ngokugqoka ama-mask langi-social distancing.
Esinye njalo isakhamuzi sasemganini umnumzana Gift Mlilo uthi abantu kumele babonge ukuthi ibutho liyancedisa bengabi lokwesaba.
Siyabonga ngazokuhlaba namasotsha because siyazi kule pressure mhlawumbe ngamanesi semalutshwane endaweni ngendawo. Njoba abanye banje iCovid yanti phela bayinqabe banje la amanesi aphuma kushort staff. So amasotsha la manje azongezelela istaff ayehlisa ipressure la maqhuse emaningi kuba le ndawo eziningi zokuhlaba. At the same time amasotsha ke lawo nxa ungabantu abatrainingwe bafundela bekwazi ukuthi kuhlatshwa kanjani bekwazi futhi ukuthi beziphathe njani kupublic kuyinto e-right because abantu bengabona amasotsha kwezinye isikhathi basuka beyesabe kube ngani into ye-force meter but nxa njengkhonyenzwe kahle kuhlaba bevumela kuhlatshwa kuyinto e-right. So amasocial rights nxa ezohlaba in a good spirit kungeka kethu selana because abantu ngayini infomu yamasotsha sebecanga ukuthi kunjani kule force meter phakathi.
Umnumzana Greta Sibanda isakhamuzi sakoBulawayo uthi inhlelo ezinje zokusebenzelana labebutho ziqhakathekile kakhulu.
Njengesakhamizi sasemganini siyakwamukela kakhulu uhlelo lololwenziwe iZDF ukuthi khona izohlaba abantu endaweni zethu emganini kakhulu. Ama-outreach program la aqhakatheke kakhulu ngoba kumaviki amabili adlulileyo ngibonile futhi kade bekhona kubo Food for Less, kade bekhona kubo Touchers, kade bekhona kubo Island. Lapho kuhlatshwe khona abantu abaningi bonile sibili abantu kathi ngikhijima siyahlatshwa njalo uhlelo oluhle kakhulu esilamukelayo njengezakhamizi.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sebutho uColonel Alpheus Makotore yehlule ngoba ucingo belungaphendulwa. Kodwa uColonel Osi Olimandu onguBulawayo District Commander uthi lokhu kungenye indlela ibutho eliphathisa ngayo uZulu, ethi njalo iviki yakuqala yenyanga kaNcwabakazi bayibekela ukuphathisa uZulu. Wengeze ethi amaqula abo aphathisa uZulu ukuhlatshwa amajekiseni elokitshini leCountry Park lemganini. Kuseyaphela usuku lwayizolo iZimbabwe Defence Forces ibihlabe abantu abangamachumi amane lasitshiyagalombili i-48 ijekiseni yokuqala eSinovac elokitshini leCountry Park. Kuthi emganini kuhlatshwe abantu abangamachumi ayisitshiyagalolunye i-91 ijekiseni yokuqala eSinovac kanye loyedwa umuntu obehlaba eyesibili, okuletha inani labantu bonke abahlatshwe libutho babe likhulu lamachumi amane i-140. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula inkulungwane eyodwa 1309 velo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20598. Lokhu kukweze inani lasebehlatshwe elijekiseni laya phezu kwesigidi esilengxenye 1,674,710. Asebehlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisishiyangalombili 798,880. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi amane lambili 42 bamanyanela bosowabo abadabuka emazweni atshiyeneyo eAfrika namuhla emkhosini wokugqiba izifundo zabo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Uhlelo lolulu luqhutshwa nguhulumende weMelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha beAfrika. Ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus, lonyaka loluhlelo luqhutshwe kusetshenziswa inkundla yobulembu e-Zoom kulokuthi kubuthanwe eMelika njengeminyakeni edluleyo. Umkhosi lo uqale namuhla njalo uphela kusasa. Unkosazana Samantha Spanda ongene kuhlelo lolu ngo-2019 utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi uhlelo lweMandela Washington Fellowship luqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni abatsha ngoba lubaxhumanisa lengcwethi emsebenzini ezitshiyeneyo zakwamanye amazwe.
Ukuqakatheka kweMandela Washington Fellowship ngingathi kukabili. Okokuqala ikuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abatshiyetshiyeneyo. Ngiyakhumbula mina ngafunda e-University of Delaware. I think kukhothi yami kwakulama-countries 20. Kuyakuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani emazweni abo. Okwesibili ukuthi ngabona izindawo. ngafika kwesinye isikolo esabantwana abangezwayo izikolo ezithu enyakho neuniversity asila university enjalo njalo iuniversity yona le bathi akula university enjalo umhlaba wonke jikelele udesigned ukuthi abantu abangezwayo njalo abangakhulumiyo bebone izinto befunde
uhlelo lolu lokusize kanjani emsebenzini wakho
kwangcede kakhulu ukuthi ngibone izindawo ezishiyeneyo kuyafanana nxa uhlezi ngini i-exposure yancitha ukuthi ubone ukuthi abanye abantu bakwenzani njalo nxa sesiqedile i-fellowship kathesi bonke labanye engangifunda labo sebengabangani bami ngiyakwazi ukubalandela ku-Facebook ngiyakwazi ukubalandela ku-Twitter angiboni imisebenzi yabo abayenzayo okay nxa besenza ipolisi bayenza so i-example engayibonayo kufanana lathi kule electoral commission yeZambia kathesi abantu abangaboniyo eZambia sebekwazi ukuvota abakwazi ukusebenzisa umbhalo we-braille sebekwazi ukuvota into engayibonela komunye umngane wami weZambia ngahle ngathi into engikwanisa ukuthi ngikhona siyipushe for iZimbabwe ngoba i-braille ballot ivele iyahlupha from ama elections ayavela kudala silokho esihluphana labe electoral commission ukuthi besifakele i-braille ballot so into eziningi ngazibona ukuthi kuyamvula ingqondo ukuxhumana labantu abaningi abatshiyetshiyeneyo kuyamvula ingqondo mbona ukuthi okay lapha kwenziwa so so it's a very good experience ekufundeni lapha enye into engcedayo nge-fellowship ngama opportunities ngingakhangela this year ngaba yi-speaker kuma global conference ayi-2 AS1 yayiyi-women in global leadership eyayithiwa yi-world conference it's a global conference eyayile over 800 abantu ama-women in influential positions ngaba yi-speaker khona lapho kuyinto engayilungiselwa yiMandela Washington Fellowship so ngathi ngiceda futhi khonapho ngahle ngafonelwa umuntu weKenya wangenzisa ku-podcast yakhe eKenya and then ngaba yi-speaker futhi ku-conference yeYali u-celebrate 10 years of Yali iyanceda kakhulu iYali ngenxa yama-opportunities abanye bayakwazi ukuthola i-funding ukwenzela ukuthi khonkhona uthove umsebenzi owenzayo
njengoba uthole ulwazi oluningi phansi kwalolu hlelo ukwele Melika bekulula na ukusebenzisa lolu lwazi kwele Zimbabwe
lezi zinto vele Mike engangizibona ukuthi eZimbabwe lokho akusoze kusebenze ngiyakhumbula ngifika kwenye i-library abayi-renovator nge-5,000 US ngakhala ngayehlisa inyembezi ngoba ngangikwazi ukuthi eZimbabwe akhona ama-projects okuthi uyanika umuntu 5,000 anti kumbe 10,000 kumbe 1,000,000 but into yona liyana i-such innovation eyayenzekwe e-library liyana asingeke sayifinyelela kuchiyene laseMelika ngoba abantu abalaba disabilities ba-empowered but I guess kwakunichallenja lakuthi msebenzi nzima ukuthi ngifinyelele ama-goals engiwafunayo mayelana le-advocates for abantu abakhubazekileyo
uNkosazana Samantha Spanta ngomkhokheli wenhlanganiso ye-Science of Hope Trust ongena kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngo-2019.
Yebo, mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Khangela njalo uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship oluqhutshwa nguhulumende weMelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 Ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ilunga le-Senate lebandla lama-Republicans lakwele-Melika uSenator Lindsey Graham uqalisile insuku zakhe zokuhlala eyedwa ku-quarantine ngemva kokwazisa ukubana usebanjwe yi-COVID-19. UGraham uthathele umkhuhlane we-COVID-19 yena kodwa ehlatshiwe amajekiseni omabili ukupha umzimba amasotsha ukuzivikela kwe-vaccine. Ubike enkundleni ye-Twitter ukubana ujabule ngoba wahlatshwa ijekiseni ethi ngoba ngabe akahlatshwanga kube kuzaba lo monakalo omkhulu. Isiphathimandla sebandla lamademokrats edaleni lephalamende lelemelela u-House Majority Whip James Clyburn Utshele abezindaba abe-Associated Press ukubana wesabela ukuthi abezombusazwe bebandla lama-Republicans balokhu bemadolo nzima ekuphasisweni kumthetho wokunceda ukubhadalela indleko yomthelo wezindlu kuzulu welemelika obhekane nobunzima. Ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kuzadalela umbuso kamongameli Biden ubunzima obukhulu. Isiphathamandla sikahulumende weMelika isinomncedo oluphiwa amazwe omhlaba abhekane nobunzima. Unkosikazi Samantha Power wethekelele inkamba enkulu egcina isiphepheli esemngceleni weSudan nele-Ethiopia ye-Amzukoba izolo. Uphawa uhlanganile ukukhulumisa nalezi phepheli ezihlezi kunenkamba. Iningi lazo kungababalekela impi yomdeni esigabeni se-Tigray kwele-Ethiopia eqhamuke ngolwezi ngakinye. Idolobho le-Denver esigabeni se-Colorado kwele-Melika City sesicabanga ukwethula umthetho obamba ngamandla izisebenzi zonke zekhansili lezamankampani azimileyo emsebenzini eqakathekileyo efana nalabo abasebenzela endlini egcina asebeluphele ama-nursing homes kanye lemajele ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuhlomisa umzimba namasotsha wezwele we-COVID-19 eye-vaccine lapho kusiyafika inyanga ezayo ebantwini. Lokho kubikwe ngumeya waleli-dolobho Michael kulamalunga egama lephalamende lokhu kwenziwe phansi kwesivumelwano sokukhulumisana umlotha esalotshwa ngomnyaka 2018 ngemva kwempi yomdeni eyadonsa iminyaka emihlanu phakathi kukahulumende labahlamuli yatshiya ibulalise abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000.
Kwezenotho lamhlanje impiko ethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe izithumele imali ephose ingene ku-$1 billion phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo isivuselele umkhankaso wokuthi uhulumende avumele abeZimbabwe laba ukuthi bavote kukhetho oluzayo ngoba bedlala indima enkulu ekuthuthukiseni ilizwe labo. Uncube uthi imali ethunyelwe ngabantu laba kusukela ngoSibandlela kusiyafika ngoNhlolanja lonyaka ikhwele yaya ku-$746.9 million isuka ku-$288.7 million nesikhathi sinye nyakenye. Wathi engena embusweni umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuthi abantu laba bazafunyelwa ukuvota. Kepha ibandla lakhe selihlabela ingoma ehlukileyo. Nango umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Izimali ezibuya ku-diaspora zinceda kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe lakithi laseZimbabwe. Endisikhangelela ukuthi uma kuyophela umnyaka siyabe sesingale kwebhiliyoni, even kubo 2 billion, which is very significant ngoba ma ubheke i-GDP eZimbabwe ikhonapho kubo 5-6 million. So kusho ukuthi sikontributa thina over 25% of i-GDP elizwe lakithi. So kubalulekile ukuthi thina siqinise kakhulu ukhankaso lwethu lokuthi sinikezwe ivumo yokuthi sivote singaphandle.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe isiphathamandla se-MDC Alliance yeMelika umnumzana Tim Moringayi.
Kutsho ukuthi thina esingaphandle we care about izihlobo zethu labazali bethu abakhona ekhaya. Into emangalisayo is ukuthi i-government yethu ezanu-PF lay instead yokuthi bona badinge ama-ways okuthi basebenze le diaspora, bona bayenza izinto zabo ezokuyala ukuthi thina sivote.
Isiphathamandla seZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba kumaviki asanda kwehlula ukuthi kabasoze bafa bavumela izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ukuthi zivote nxa amazwe afana leMelika leBhilitane engesulanga izijeziso azifakela amalunga aleli bandla. Amazwi kaChinamasa agcizelelwe lilunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule yena othi lanxa evuma ukuthi abeZimbabwe abaphandle kwelizwe yibo abawuphetheyo umnotho akumelanga bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso.
Vale ndima enkulu abayidlalayo ekuthuthukiseni umnotho welizwe labo. Kodwa nginanzelele ukuthi aluba singawe kuvumela khona ukuthi kwenzakale, ngileqiniswa izitha zingathola indlela yokusiphambanisa enhlelweni zethu ekhethweni lapha. Angiboni ukuthi thina njengeZANU PF singazi reforma out of power siloku sisithi thina silungisa izinto ezincedisa isitha.
Kodwa umoyo uthi okwenza iZANU PF yale ikwesaba ukunqotshwa hathi izijeziso.
I think he excuse a week ngoba mawukhangelisisa ama sanctions lana izidera. One of the things ekhulunywa izidera yiyona leyo ukuthi iZimbabwe ile poor record ema human rights. And mawukhangela indaba yokuvota, ivote is a human right ngoba ngamalungelo ethu njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi vote. And the constitution yethu eka 2013 ivumelana lapho khona lokhu ukuthi umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe kumele abe lelungelo lokuthi avote.
Umoringa yena uthi izizalwane seZimbabwe kumele zibambane sikhankasele ilungelo lokuvota ngoba ukhetho solusondele.
Thina njenge-MTC lapha eMelika City mhla ka 18 September sebe sikhona e-United Nations lapho kulabe kulama mongameli welizwe amazwe wonke jikelele lathi si protesta konapo i demonstration ukuthi kumele basinike i vote.
Kodwa uGawule uyemba phansi uthi kazesulwe izijeziso kuqala.
Amazwe la asincindezele kasho sama sanctions. Singadlali ibhora abanye begqoka ama shooters abanye begijima ngenyawo. Asidlaleni sonke sigqoka ama shooters.
Lanxa abalwela amalungelo besithi isisekelo sombuso siyavuma ukuthi izizalwane seZimbabwe ezikwamanye amazwe zivote zikulawo mazwe, umthethwandaba weconstitutional court walile ukuzivumela ngo-2018 kudaba olufakwe kulinkantolo inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Umthetho uthi umuntu ofuna ukuvota kumele avotele elizweni ku-polling station ayabe eyiphiwe. Abavunyelwa ukuvota bephandle kwelizwe ngabasebenzela uhulumende weZimbabwe kuphela. Umkhokheli webandla leNational Constitutional Assembly umnumzana Lovemore Maduku namuhla ulandule impiko yokuthi ukuphiwa kwabo izimota ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi komanyano weZANU PF lamabandla amancane aphikisayo owePollard kuthenga amabandla lawa phambilini kokhetho oluzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
IPollard ngumanyana owabunjwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokhetho luka-2018 lapho anxusa khona abamabandla aphikisayo esithi ufuna ukuthi basebenzisane laye ukuthuthukisa ilizwe. Kodwa ibandla elikhulu eliphikisayo le-MDC Alliance elikokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lanyala ukuba ingxenye yalumanyano lisithi akalanjongo enhle ngalumanyano. Ekhuluma lendaba yare namhla uMaduku uveze ukuba idale lePollard kumele liqhubeke liphiwa usekelo ngoba lisenza umsebenzi omkhulu. Usole kakhulu abantu abathi uMnangagwa usebhadala amabandla kuPollard ngokubapha izimota ukuze bengaphikisani lohulumende.
First, I wanted to explain the point that we believe in Pollard and that Pollard is a good thing for the country.
Lokho kusekelwe ngumsekeli webandla leNCA uNkosikazi Yingani Mkandla.
Hayi, bayasolo kodwa sinasibona senza into engalunganga, senza into elungileyo ngoba iPollard ihlanganisa abantu.
Kuba abalulu ukuthi sikhande sebantu sibatshele ngePoland ngephepho zePoland ukuthi Poland sithi asisebenze ndawonye abawinayo labaluzayo ngoba olungileyo la ulenzeka ikade sifisa ukuthi ngabe uwinile ubeza kusa njani indlu. So yikuletha ama-ideas abantu abona ndawonye. So nxa ewinile akwazi ukuthi umuntu nawe le ndlela kade zabusa ngayo. So akabuye nezizohlangana ngizwa ukuthi nibefuna ukubusa lani lami sesihlanganisa ilizwe leyo phambili.
Unkosikazi Mkandla uqhubeke esithi ukuthatha okwenziwa izimota ngabamandla phansi kwePoland wenzela ukuba bahambise ilizwi lokuqakatheka kwaleli gula.
Angiboni ukuthi babeaza ngoba sizisebenza isiyasebenza isikhathi sonkelesilokusihamba besihamba ngezimota zethu abantu esihamba ngamatrasport bekusiba nzima. So loko yindlela elula ukuthi abantu bahambe babuye bezohlanganaumsebenzi wePoland. Loku kuphuma nje singaphandle ebantwini zinenge ama-programs akhona kuPoland la amanye afuna ukuhambise sifika lemakhaya singafika ngani. Kadezi akula transport akulani. So nxa silemota kulula ukuthi ngihambe ngemota yena lePoland ngisiyabatshela ngendaba zePoland ukuthi kanti Poland yavele iyini abantu abakayizisi kodwa futhi bayizisisa abantu laku-grassroots bayizisisa iPoland ukuthi kanti vele iPoland yona iyini isilethelani njengelizwe impumelelo bazayibona phambili.
Kodwa incishi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthi uMaduku utshengise ukuba kanandaba lozulu ngokuthatha imota zePoland ngesikhathi uzulu esidla ingqoqo zomlomo.
Ukuthatha kwa uProfessor Maduku imota yePoland kuyinto nje eyenziwa ngama-political leaders eZimbabwe ngoba singakhangela siyabona ukuthi yena uthetha imota leyi sabona ngomnyaka odlulileyo kunikwa ama-chief izimota kodwa singakhangela ama-hospitals lezikolo zethu azilamali akula ama-ambulensi akula amabhuku ukuthi abantwana befunde amatitshala akaholi imoli ethengayo. Konke lokhu sithengisela uvela ama-politicians ezimbabwe ngabantu abafuna ukudla noma ungazi kuyela kuma uphosini akhona laba baphiwe inkalakade zezimoto ephalamenti bazithatha.
Ingcwethi ezigqibelana ezombusazwe ziyasola iinkokheli zamabandla amancane aphikisayo eyavuma ukungena umanyano wePoland zisithi lokhu kuzakwenza behluleke ukuphikisana lomnangagwa loba ukumsula lapho umbuso wakhe uphosisa loba usephula amalungelo oluntu okugoqela ukwehluleka kwakhe ukuthengisa iziphathamandla zikahulumende wakhe ezidala amacala enkohlakalo eyiye sidilize umnotho welizweni. Ngimele 27 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo iziphathamandla seZimbabwe Olympics Committee emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympics eqhutshelwa kwele Japan zithi abadlali abahlanu ekade bemela iZimbabwe kule midlalo benze kuhle lanxanje bengatholanga izicoco. Umkhokheli walihlanganiso uFrederick Ndlovu uthi kuyabukeka okwenziwe nguDonata Katayi, uPeter Wesler, uPeter Gilpin, uNgone Magusha kanye loScott Vincent. Uthi bonke laba benze okwedlula abajayele ukukwenza emidlalweni yabo egoqela ukubhukutsha, ukugijima kanye legolf. Iziphathamandla zonke zizabuyela ngolwesibili kusale unkosazana Kirsty Coventry ongumphathintambo obona ngezemidlalo kanye loScott Vincent. UNdlovu uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Uyazi izimanga sibili uScott Vincent ngoba awufake isidekiselo sibili emdlalweni yethu yethu short of 67 and finished tied at 16 overall on a score of 18 under. So ngathi overall kukho konke uScott Wilson uqede nge-7 shots engamuva kwe-gold medalist position. Waqeda futhi 6 shots behind i-silver medalist and then uqede 4 shots shy of i-bronze medal. So ngathi wabona nje ukuthi hayi ubeseduze kakhulu ngoba uyenze izibanga lomfanalo.
So ngathi batshaye njani kodwa kona ngombono wakho?
Abafana bethu lokazana bayenze kuhle kakhulu. Singakukhanyela vele ngesayensi amarecords la abakwenzileyo. Let's see, kwazi ukuthi abe ngekuhle kakhulu bengabe kutestal best. So akade sibasethele khona thina ukuthi wonke kumele ukuthi the break ama personal best record abo kuyikho lokho abakwenzileyo okutshengisela ukuthi kwangakhona kuthi thimini kusasa yethu la for iParis 2024 ikahle ngoba xa singabanika konke okubonakalayo sibahambise kuma-competitions amanye aphetheya sibadingele izimali zokuthi badle izinto eziqondileyo hayi bona zane singafika kuParis 2024 singabanye ama-contenders amamendu
singathi ke sebebuyele yini ekhaya bonke kumbe lokho bekhona khonapho
abakabuyeli wonke ekhaya.